Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 22 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlane lo we COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe. Ubona ngokufa ukajigwedere lokho okusekusileyo kakhulu.
Owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere kasekho. Lowake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba.
Isivela available with 8,000 liters for a tank which is with 10,000 liter capacity with no problem at all. 50 and 21 are occupied.
Ingcwethi kwezempilakahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagulayo nge-COVID ayisoqiniso. Ukuhlelo woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-private boys. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqhubeka liqonga inani labalahlekelwa imphefumulo njalo kungabantu abalezikhundla eziphezulu kuhlangothi ezijiyeneyo zempilo eZimbabwe bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abasanda ukubhubha bagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo engumlobi wezembali umnumzana Enias Chigwedere obhubhe lamhla ekuseni kanye losomabhizimusi weChitungwiza owake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba obhubhe izolo ebusuku. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukwethuka okukhulu ngosekusenzakala elizweni lapho lomkhuhlane uqhubeka uthatha imiphefumulo yabantu suku zonke njalo ungakatholakali lomuthi wokuzivikela. Omunye wabo kungumnumzana Sikhathele Mlambo wasedolobheni leHarare.
Umkhuhlane lo we-COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe. Ubona ngokufa ukajigwedere lokho okusekusileyo kakhulu. Okusenza ukuba silathi silimuke kakhulu sizame konke okusemandleni ukuthi singabanjwa ngalowo mkhuhlane senze lokho okufunakala ngabe-WHO.
Indodana kaChigwedere uCasper Chigwedere utshele umsakazi we-ZBC ukuthi uyise ubhubhe lamhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubikwa ubengezwa kuhle kusukela ngolwesibili njalo ubeselatshwa engekhaya. Umkhuhlane we-COVID-19 usuthethe njalo owake waba lilunga ledale lephalamende obengusomabhizimusi eChitungwiza umnumzana Christopher Chigumba. Indodana kaChigumba uthakudzwa uthi uyise ubhubhe izolo ebusuku kwesinye isibhedlela lapho kade esiwe khona ngemva kokuba eqale ukungezwa kuhle ngolwesine ekuseni. UDr. Agnes Mahomva okhokhela iqula elibona ngomsebenzi ophathelane lomkhuhlane we-COVID-19 uthi iZimbabwe inganqoba impi yokulwisana lomkhuhlane lo nxa uZulu engalandela iziqondiso zokuzivikela phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organizations.
I want to repeat, you must adhere to all the recommended preventative measures such as wearing of a face mask properly.
Ngiyaphinda njalo ukuthi kumele lisebenzise zonke indlela zokuzilondoloza ezivalisa ukugqoka ama mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo, ukungathintani mahlayana, i-social distancing. Lezi iziqondiso okumele zilandelwe ngokufaneleyo. Le yiyona ndlela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwalo umkhuhlane
spread of this deadly virus and indeed of managing this recent surge.
Sebe sedlula kancinyane amakhulu ayisificamunwemunye 917 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu umkhuhlane waqhamukayo ngombimbitho nyakenye eZimbabwe. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo kulabe dlula amakhulu ayisithupha 639 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abangamachumi amathathu lasifica minwe mibili 38 balahlekelwe ngumphefumulo inengi labo kungabe Harare lapho kubhubhe abalichumi lane 14 izolo kuphela. Sebembalwa abalezikhundla kumbe abake baba lezikhundla zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19 abagoqela umkakhe kanobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe kuZANU-PF umnumzana Simbarashe Mbengegwi unkosikazi Emily Mbengegwi owake waba ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. Kombo Moyana laye uthethwe yilo umkhuhlane we-COVID-19 kuyonale iviki kuthi obe ngumphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uRetired General Sibusiso Moyo laye obulewe ngumkhuhlane munye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngakho ke uzongcwatshwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Omunye wabalwa bekuviyo leZipra engokhokhela ibandla leZapu umnumzana Isaac Mabuka uthi ilizwe libhekane lenkinga nje kungenxa yenkokheli engazihluphi ukulungisisa isimo somnotho. Uthi umoyo osichiye kunsukwana yesanda kwedlula ube ingxenye yakhe luhulumende kodwa akazange aphathise ekuthini ibe khona inguquko kusimo somnotho.
Wayesebenza la abantu abawonayo abayibo abenza ukuthi izinto zingahambi kuhle abayibo abayenza ukuthi wona thina esalolilizwe abantu basikhangelele phansi ngoba bacabanga ukuthi into esayilwelayo yonale yokuthi badubeke inkanti hatshi thina sasilwela ukuthi wona abantu bakhululeke.
Yikhona kuzokwaziswa ukuba ubekwa nini umoyo emangcwabeni eNational Heroes Acre. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle koBulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID ingamanga. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisi Astranga nguye okubeke sobala ukuba isibhedlela silomoya we-oxygen owaneleyo.
Isibhedlela vele with 8,000 liters for a tank which has got 10,000 liter capacity with no problem at all. 50 and 21 hour occupied.
Sile oxygen engange 8,000 liter phakathi kwe 10,000 liter itanka. Akula nkinga kangako njalo sokusiya ukuthi inani lezigulinganani okwakathesi sile imibheda engu 50 njalo ilezigulane ezingu 20.
Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wezempilakahle esigabeni sakoBulawayo uDokotela Welcome Mlilo owale ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba itanka elithwala amalitha azinkulungwane ezilichumi i 10,000 liters omoya okwamanje ilomoya ozinkulungwane eziyisichiyagalombili i 8,000 liters. Uthe njalo isibhedlela seThorngrove sivuliwe umtshina wokupompa umoya icompressor uyafakwa namhla ngakho akusela msebenzi omisa ukuthi isibhedlela sisebenze. UDokotela Mlilo wengeze ethi okwamanje iqembu labantu abakhangele izigulane ezilomkhuhlane weCovid bayehluleka ukulanda wonke umuntu otshaya ucingo ebabiza ngenxa yokwandelwa. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda laye wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa ulobele iStudio 7 ku-email ethi isibhedlela seThorngrove sasilungele ukwamukela abantu abagulayo ethi okwamanje silabantu abathathu abalalisiweyo. Uthe njalo isibhedlela lesi silakho ukuthatha abantu abangamachumi amabili abafuna umoya we-oxygen kodwa silakho ukukhweza inani lelo silalise abantu abangamachumi amane nxa isimo sesisibi. Umnumzana Mthabisi Bebe udokotela uthi abantu asebebanjwa bele COVID sebesanda.
I-COVID-19 ilama stages ayo khathesi eZimbabwe suku second wave ye-COVID-19 khona kusitsho ukuthi abantu ababanjwa bele COVID-19 sebeyanda. Ngokuyanda kwabantu ababanjwa bele COVID-19 abantu abazakufa nge-COVID-19 labo bazayanda. Engakuxwayisa abantu ukuthi bengahambi emngcwabeni yonke nje uhamba emngcwabeni nxa kwisihlobo sakho eseduze. Qathekile ukuthi sihlale ezindlini silandele lokhu kukhulunywa yi-Ministry of Health.
Unkosikazi Nobuhle Ntuli oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu sekusethusa ngoba bengenelisi ukuya kwezinye izibhedlela ngokudula.
Lokhu kuyasethusa ngoba lesi sibhedlela ngesikhungo sikahulumende njalo iningi ikho lapha esizadanela khona ngoba singenelisi lezi ezinye ezidulayo. Kubuhlungu kakhulu kithi, sizaswela ukuthi sibalekele ngapha ngoba iningi liza kufa ngendlela esesibona kusenzakala ngayo elizweni lethu.
Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467, kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467, kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labantu ababulawa labatholakala belegcikwane le-COVID-19 liyaliqansa elizweni, osekubangele ukuba ingcwethi kwezempilakahle zethule isaziso sokuthi abantu badinge ukwelatshwa kusase masinya, hathi ukuza isimo sesisibi. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba.
IZimbabwe ingene kulanga letshumi lasifica minwe mibili le-30-day COVID-19 level 4 lockdown. Ugatsha lwezempilakahle luveza ukuba abantu abalitshumi lasikhombisa bafele ngekhaya. Ngakho-ke bakhuthaza uZulu ukuba aze esibhedlela kusasemasinya ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Omunye wengcwethi zezempilakahle engumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, ugcizelela kule inkuthazo.
Lokhu yikukhuthazana njalo bakithi ngomkhuhlane lo we-coronavirus, igciwane elibi kangaka eselihlasele elizweni lakithi, selibulala abantu. Uthi izolo kukhanya abantu abafika ichumi lesikhombisa bafele ezindlini bengahambanga esibhedlela. Siyaxwayisa abantu bakithi ukuthi linanzelele. Nxa kulalokho kuthiwa abanye bayafutha njalo, lingaze lafutha nxa umuntu sekhwehlela. Angabona umuntu sekhwehlela kakhulu, kumele ahanjiswe esibhedlela ayehlolwa engakafuthi. Ukufutha lakho abanye bathi kuyabanceda, kodwa abanye nxa ikakhulu laba sebekhwehlela kakhulu kuyabavala izifuba, basebeshona masinya.
Ungwenya uqhubeka exwayisa imuli ngokuqakatheka kokukhuza abantwana lokubalimukisa ngalomkhuhlane.
Siyaxwayisa njalo bakithi ukuthi livikele lomkhuhlane ungaze wangena ezindlini zenu. Luvikele ukuthi hayi ungangeni labantwana bengahambi bewunompola emalayinini bewangenisa ezindlini bebulala abazali labogogo labokhulu. Siyaxwayisa njalo kunokusasa ukutho ukuthi ligqoke ama face mask, livala amakhala lomlomo, lokungahambi ezindaweni zeseminye eminye. Okwakathesi hayi bakithi, nxa umuntu engelasizathu sokuhamba sesicela ukuthi ahlale phansi engayindawo, ehlale phansi sibone ukuthi umkhuhlane lo uya ngaphi. Nxa abantu bezabelokhu besenza bengalaleli lokho okukhulunywayo, hayi njengoba ngikhuluma ukuthi nje ntshilo la kuvike epheleleyo ukuthi lizabona izimanga. Izimanga ziyeza sibili, izimanga ezokubona abantu abaningi besifa. Siyalixwayisa bakithi, lilalele bantu bakithi, siyalithanda.
Lisiyatshona ilanga la izolo, ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi abantu abedlula amakhulu ayisithupha, 639, babanjwe igciwane le-COVID-19, kuthi abaphose bafike amatshumi amane 38 babhubhile. Kubikwa njalo abantu abedlula amakhulu amabili lengxenye, 272, balalisiwe ezibhedlela ezehlukeneyo ezweni. Abedlula ikhulu lamatshumi ayisikhombisa, 173, bagula okunganeno, kodwa abedlula amatshumi ayisificamunwemunye, 81, bagula kakhulu. EZimbabwe kulabantu abedlula amatshumi amathathu enkulungwane, 30,047, ababanjwe bele COVID-19, kwasila abedlula amatshumi amabili enkulungwane, 19,569, kuthi abedlula amakhulu ayisificamunwemunye, 917, balahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe abaphila ngemsebenzi ikakhulu ezindlini kwele Botswana. Bathi sokunzima ngesikhathi abaqhatshi bengasathembi abantu uma bengazi isimo sabo se-COVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo iseGaborone.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana sekuthundubeze amathuba abanye bakwele Zimbabwe ukuthi bathole imisebenzi ikakhulu ezindlini. Kulenani eliphezulu labe Zimbabwe lifona emgwaqweni ikakhulu edolobheni leGaborone lidinga imisebenzi ezindlini efana lokusebenza ezivandeni kanye lemaplazini. Abanye bakuhlangothi ezifana lokulungisa amagetsi. Umnumzana Mkhululi Moyo uthi isimo se-COVID-19 sesibakhipha isinkwa emlonyeni.
Kungani isimo sesiqala ukuphuma indleleni akusemnandi akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha ngoba imisebenzi yankhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi onto leyi ayi iyasihlukumeza kabi iyasihlukuluza kakhulu angazi lokuthi kanti uhulumende bangangenela njani ukuthi basincediseke.
Umoyo uthi kakhulu ukuziqhathi ungazijayelanga kunzima ukuba ukhangelwa ngelinye ilihlo.
Sesihlala singabantu esingantu akasathembakali kuyo yonke nje into ngoba nxa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi uphinde ngantu akuba nganeno nxa emntwini loyabumazi but umuntu nongamaziyo hhayi vele into yankhona sisibambi kakhulu ukuthi umuntu thwebwele certificate selokhuzini eyi.
Omunye weZimbabwe umzana Sifas Chuma uthi kuba nzima kakhulu kulabo abaphila ngemsentshezanyana. Uthi okunzima ukuthi umuntu uyabe ungakwazi ukuthi uvela kuphi njalo uhlangane lobani.
Dikathesa abantu abaningi ama-companies amaningi sesisebenzele ezindlini. Lo ukuthi umuntu azoyenza i-peace job lapha awukwazi ukuthi uvelela lapha vela khona abantu bakhona banjani ngoba ezindlini sibalutshwane sigqoka amamaski ezindlini kanti uyagqoka amamaski endlini shuwa kuze kube nini. Khona lokhwana i-risk yakhona is even much higher both kozoyenzela umsebenzi lo mayenza umsebenzi.
Abanye bathi abasavumeli ukuthi abantu bengene nje mahlane ezindlini ngenxa yesimo se-COVID-19. IBotswana isibone umkhuhlane we-COVID-19 uvuka ubhedane lokhu kwangena umnyaka omutsha kulokukhathazeka ukuthi imiphefumulo eminingi iyalahleka. Umnumzana Benjamin Sibanda ohlala eGaborone uthi akusamelanga abantu bethathe amathuba ngesikhathi se-COVID-19.
Okwakhathesi eqinisweni sokusesazisa mina as an individual lami ngingeza ke nje ngime estreetini ngidobhe umuntu engingamaziyo ngithi aze emzini wami azoyenza i-peace job. Soyikudinga abantu nje ongani uyabazi though labo nje singasuke ngifike ngibatest but at least ngiyabe ngikwazi ukuthi umuntu lo ngiyamazi.
Ele Botswana lisele libambe wangaphansi ngemva kokubona inani labantu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga lidlula ikhulu ngesiqubu esikhulu. Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi bekulamashumi amathathu lasiyagalombili i-38 abalahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yalo mkhuhlane. Kodwa kuyona le iviki kubikwe ukuthi inani selidlule ikhulu i-105 njalo umkhuhlane umemetheka ngesiqubu esethusayo kulabadlula inkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,548 abalomkhuhlane we-coronavirus. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labantu abatholakala vele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ikokeli yamazwe akuzwekazi le-Latin America isitshayele ihlombe umongameli Joseph Biden ngokungena kwakhe esikhundleni sikamongameli. Bafisa ukuba asebenze kahle labo hathi lokhu obekusenziwa umnumzana Donald Trump. UTrump kubikwa ukuthi usemzini wakhe owamanje eFlorida. Ulobele uBiden incwadi emfisela okuhle emsebenzini kamongameli. Kulezi pepele ezingamajumi amane 40 ezigalule elwandle eMediterranean Sea ngolwesibili kusihlwa. Lakwalelibia zizama ukuya kwamanye amazwe. Intethe eziningi okumangalisayo sezisidla amabele amadlelo lokunye kwele Kenya zikhangelelwe ukuba zizaphaphela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-United Nations Food and Agriculture Organization ithi indiza mtshina zokucela imithi yokubulala intethe lezi kazisasebenzi ngemfanelo.
Ugatsha lukahulumende oluxwayisa ngezomomo womkhathi olwe-meteorological services luthi kufanele abantu beqaphele izulu lesiphepho kusasa, ucyclone Eloise, elizahlasela emaswingo, emanikaland kanye lakwezinye izigaba zeMatabeleland South. Izulu leli elizavelela kwelebeira likhangelelwe ukuqalisa ukuna kwezinye izigaba namuhla bese lisabalala ngempela viki seliyisiphepho endaweni ezivalisa iManicaland lalezo eziqanjiweyo. Sixoxa lengcwethi kwezokulima uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngomonakalo ongadalwa ileli zulu.
Kangiboni sibili ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi kulesi khukhula lesi esizayo u-Eloise. Ngoba kangizwa bekhuluma la ngakho la kulama-group aku-WhatsApp, hhayi qoqo. Mbona ngathi abantu abalalwazi olukhulu ngalesi sikhukhula ekuthiwa siyeza ngempela vi. Njengoba nje bebalutshwane ngithi mina ngombono wami ibabaziyo la malungiselelo akhona. Kuchuda njalo nje nxa ekhona avela lungiswa ngabalutshwane ngoba kulalizwi eselikezwakala ukuthi abantu kabalungiselele kubuya lokhu lalokhu ngoba sikezwa uluhlu lwezindawo lapho abantu abangakhona lenombolo zocingo abangazisebenzisa nxa sebethe bayola luduko lona lolo lokuthi nje benzeni ongabasiza ukuthi bangangeni engozini yalesi siphepho esizayo.
Izulu leli lingadala monakalo bani kuleyo ndawo? Sikhangela ukuthi yisikhathi sokulima kathesi.
Umonakalo ongadala izulu leli okuthiwa liyeza mkhulu kakhulu ngoba lizakhukhula amasimu amanye amabili asekhanya engathi aselungele ukusondela ekuvuthweni. Amanye mancinyane njengoba abantu balima nje ngezikhathi ezitshiyeneyo kodwa-ke mbona phosa wonke amabele lawo azakhukhulwa ngamanzi okuzadala indlala engakaze ibe khona. Ukukhukhulwa kwezilimo yikungena kwendlala ebantwini kanye lezifuyo. Ngokwazi kwami nxa kuyisiphepho lesi esikhulu ezinye izifuyo zingathathwa ngamanzi zigalule zihambe zife abantu basale bengelalutho. Izindlu lazo zilakho ukudilika ngobuningi bamanzi lomoya ohamba lesiphepho esinjengalesi. Kanti labantu labo kwesinye isikhathi kungabafica besendaweni lapha abangaswela khona ukuthi bagijimele ngaphi ukuze basinde. Abantu bangafa besezindleleni behamba ingabe belele besezindlini. Sikhulekela nje ukuthi hayi isiphepho lesi abantu baphephe kuso ngoba umonakalo ungaba mkhulu. Imizi ingavalwa sibili nxa singabuya ngendlela esibuya ngayo ngoba sizwa kuthiwa abantu kusukela eChipinge kusiya ezansi kubomaswingo kusiya eBybridge lezinye iindawo ezinjeabomatopo okutho ukuthi labo Gwanda ezansi yakhona abantu bangaficwa lesi siphepho kuzaba lo monakalo omkhulu nxa isiphepho sifika ngalesi sikhathi ngoba abantu vele baphathekile into ze-COVID lezi kubuye kubuye lobo bunzima obungaka.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, sixoxela eseGwanda. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys liphethe idlalade lalo elesine elilesihloko esithi umqali wendaba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Private Boys batabuka ePlumtree kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifasi Ngqondo Ncube.
Ubingelela usasenguye njalo uSifasi uhamba naye njalo afunde umnyamanyati. Yibo abafana beprivate boys abafana abuya ePlumtree esigabeni saseduku. Ngoba sasike sasathembisa abalandeli ukuthi siphezu kwedlaladili esine eleprivate boys
Idlalate leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi umoya wami ubuhlungu, bantwabami, umuntu wakho, bachiyene, kanye lethi balandeli bethu. Ukuthenga idlalate valithola njani?
Ungathi ukuxhumana nathi kulezi numbers zethu zeWhatsApp ukuze ukhone ukuthola idlalate lethu ngokusheshsha. Ungathi 0027 61 065 6149, 0027 61 065 6149. Usungena futhi kwenye inumber etyona 0027 60 433 2393, 0027 60 433 2393.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli ukuthi nandi idlalati lenu elitshatshaya kade lilindile, la esisebenze nzima khona kakhulu, la esisebenze khona nomxolisi uMr Bones kanye noQuiet Nkambule. Kuthanda njalo ukugqugquzela phana kubalandeli bethu ukuthi bathenge wona ama-original ukuze silubone ushintsho entweni esiyenzayo.
Uphuma ke enkundleni uSifasi Ngqondo-Ngqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngade.
Singakehlukani, besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumphathi intambo yezemfundo umnumzana Enias Chikwetere, lowake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigombe, ngabanye asebebulewe yi-COVID-19. Ingcwethi kwezempila kahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID-19 ayisoqiniso. Sizwe iqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi i-Private Boys kuhlelo lwe-Woza Friday. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.